lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eATUS kumbe iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo ngikubingelela
ngisakubona Kristali okwakuqala isinqumo esithethwe yi-athuzi asisikhangelelanga ukuba yisinqumo esincane yisinqumo esikhulu ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo xa umuntu evuka ekuseni enakani ukunatitiye umuntu osebenzayo lokuyipheka kasafuni ngoba kayela uyokunathisa yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues intengo ye-fuel lanxa uhulumende izolo umthuli simuzwe etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokuyana i-fuel isidula ikakhulu e-public transport sikhule sikhangela ukuthi i-diesel yiyo ekade ibiza imali encane but sibiza imali enkulu kumanje abadala abalabantwana okumele babhale izimseki u-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July olevu kudingakala $24 per subject imali leyo ngayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 la lo 29 July khona kuyana kuza kutshengisa ukuthi chukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungama-billion sekungama-trillion kusenziwa kuyini zona ezizinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni asisebenzeni 2 days 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo upresident uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitsha kaye kwenza imali ngasi yakwazi lapho eyenziwa khona imali Chris ngasi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali siyeyenza imali phiwa sikwazi lapho kwenziwa khona imali thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela silandela isisekelo sombuso section 65
lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba
udaba lika Obed Masaraure lumgceke uObed Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016 ubufakazi lobu bonke lobu kusukela 2016 2017 2018 kuze kufike u-2022 bebungapi ukubotshwa kuka-Obed Mdlukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo evike ephelileyo u-Obed ubotshwa esiyazwika ukuba ukhona hambe kulo muntu ongathe lecala elikhulu lokubulala umuntu ahambe ebesiye ekhothe esiye enkambeni esiya kuthi mina ngikhona konke lokhu singakukhangela langendlela okukhulunywa ngayo ubufakazi kabuko ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed yi-trade unionist ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela amalungelo ezisebenzi ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela ukuba izisebenzi zi-$2,540 yikho kuzambulalisela ejele
lo-ke bekungumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-ATUS ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilale